Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Elingali tshona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu umhlazi ku 27 kwenkwezi 2022 ngu Chris Gande endabeni zethu lamhlanje. Inhlanganiso ecubungula izokhetho e-Elections Resource Center ithi kuqakathekile ukuba i-Commission yezokhetho eZimbabwe Electoral Commission iyethule ugwalo lwe-voters roll ngokuphangisa. Kulontombazana odabuka ePlumtree obele minyaka yokuzalwa elithumi lasithoba munwe munye ebulewe ngomunye ujaha akade ehlala laye eHillbrow eSouth Africa. Kuleviki kuwoza Fridays lomculi womdumo kamaskandi osacathulayo osithandiwe inkosi Dlodlo yena ohamba ngegama lokuthi mazakhelo wakhe. Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Enye yenhlanganiso ezicubungula izokhetho e-Elections Resource Center i-ERC ithi kuqakathekile ukuba i-commission eqondisa izokhetho eZimbabwe Electoral Commission iZEC yethule ugwalo lwabavoti i-voters roll ngokuphangisa phambilini kokhetho ukuze lokho okuyabe kungamanga kuhle kulungisiswe masinya kusaselesikhathi. Okuningi asikuzweni kumlondolozi Ndlovu esethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kuphume emhlanganweni wokwethula ucwaningo olusanda kwenziwa oluphathelane logwalo lwalabo abalilungelo lokuvota i-voters roll eka-2018 leyalumnyaka ka-2022. Impumela yalolu cwaningo yethulwe ngumqondisi wenhlanganiso ecubungula ezokhetho e-Election Resource Center unkosikazi Barbara Bebe eHarare namhlanje. Uthe iZEC isiqala ukubeka imingcele yezigaba ezizasetshenziswa ngomnyaka ka-2023 kukhetho olulandelayo. Egcizelela ukuba kumele iZEC ikhiphe ugwalo lwabantu abavotayo phansi kohlelo lolu. Unkosikazi Bebe uthi ukunje sebelobele iZEC becela ukuba baphiwe i-voters roll lungakaqali uhlelo lokwehlukanisa izigaba zokusetshenziswa i-voters roll asebelayo ngemva kohlelo lwabo lokuphuma ijumo bebhalisa abantu abalelungelo lokuvota olwe-biometric voter registration blitz andubana baqhubeke nge-delimitation.
Ibhuku labavoti kuqakathekile ukuthi licubungulwe ukwenzela ukuthi nxa sesikhangelane lokhetho abantu bazwisise ukuthi ibhuku elisetshenziswayo ekhethweni lizancedisa ukuthi ukhetho lube free and fair. So thina njenge-ERC sikhangelane lo section 21 of the Electoral Act sahamba sathumeza incwadi eZimbabwe Electoral Commission sicela ama copies aye voters roll ayemele asetshenziswe for ukhetho luka 26 March ama parliamentary by elections. Sathumezela izincwadi zabambalwa sibili kodwa asitholanga impendulo kuZEC.
Ugcizelele sithi iZEC kayibanikezanga ugwalo lwe voters roll olwasetshenziswa kuma by elections esithi basebenzisa ugwalo lwaphiwa abantu abangena kukhetho lolu. Ukucubungula abakwenzileyo uthi yena kuveze ukuba ugwalo luka-2018 noluka-2022 lunamaphutha amaningi adinga ukulungisiswa. Indawo ezingamachumi ayisithupha 60 ezazikugwalo luka-2018 zakhitshwa kukhetho lwama-by-elections. Ukwenzakala kakhulu emzini ethi enkulumane leluveve kobulawayo lase-Glenview South eHarare. Unkosikazi Bebe uthi lokhu lokunye kulakho ukuphazamisa ukhetho lomnyaka ozayo oka-2023.
I-Kwekwe Central yiyo elaban elama registrants amaningi atshintshwayo from ku 2022 voters roll. Into engikade ngingalichasiselanga chasiselalanga yona ukuthi ekucubunguleni iJanuary voters roll eka 31 January 2022 sayi compare, we compared it leka 2018, right? So ngase sikhangela iKwekwe Central. IKwekwe Central ilama registrants amaningi atshintsha ama constituencies ku 2022 voters roll. Ngase si compare le 2018 final voters roll. Sikhangele njalo ukuthi kulama constituencies ayi 16 esingathi constitute 3% of ama registrants acitshwayo ku voters roll ka 2018.
Ingcitshi ecubungulayo zombusazwe uMnumzana Pride Mkhono uvumelana nabe ERCSCT iZEC kumele ilungise lokhu ukuze ithembakale.
Ukuncitshwa kwenhlanganiso ye-Elections Resource Center ERC ugwalo lwe-voters roll yiZimbabwe Electoral Commission kutshengisela ukuthi i-commission ile zinto efuna ukuzifihla, njalo ayifuni ukuthi ukhetho lweZimbabwe lube lusenziwa ngendlela esemthethweni le-constitution. Yona ethi lo ofuna i-voters roll kumele aliphiwe ukuthi balikhangelisise ukuthi yilo yini elime kanjani, abantu abakhona ngabantu abaphilayo yini, njalo ama-adresi asetshenzisiweyo yiwo akuwadi yakhona kumbe ku-polling station.
Isikhulumeli se-ZEC uMnumzana Jasper Mangwana utshele Studio 7 ukuthi abantu ababhalisa ukuvota ilungelo lokuvota bazaphiwa ithuba lokuhlolisisa ugwalo olwe-voters roll. Uhlelo lokwehlukanisa izigaba olwe-delimitation lungakaqaliswa. EleZimbabwe likhangelelwe ukuqhuba ukhetho olukhulu lokudinga amalunga edale lephalamende, amakhansili lomongameli ngomnyaka ozayo oka-2023. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Kulontombazana odabuka ePlumtree obele minyaka yokuzalwa elithumi lasithoba minwe munye 19 obulewe ngomunye ujaha akade ehlala laye eHillbrow eSouth Africa. Usanelisiwe Manko Dube odabuka emangweni weJujumbe kosobhuku uMajerimana ePlumtree utholakale ebulewe endlini eflatini elithiwa The Sentinel eHillbrow. Ujaha wakhe uMlungisi Mguni esebalekile. Imuli yomuyi ithi icela uncedo olungaphathisa amapholisa ukuthi abophe uMguni ocatshangelwa ukuthi nguye obulele uMuyi. Sixoxele isikhulumeli semuli kaMuyi uMnumzana Difa waJapi Bangodube.
Uhlupho esilalo lapha babugandi sesihlane lo hlupho olukhulu kakhulu, ukushuthi kulomlisa obekade ehlala lomntanami. Umlisa lowo umlisa okholelwa ukuthi uvela endaweni yaseBrunaberg. Uye wagwaza umntwana, wamgwaza kwenye indlela eyisuku kakhulu, wamgwaza waza wambulala. Waqeda laphana wamkhiyela endlini, isidumbu sasizahlala amalanga amabili lokho sivalelwe endlini. Kwaze kwathi umntwana waze uzotholakala ngelanga lesithathu okuyilanga elayizolo. Okuyinto edabukisa kakhulu babugandi ukuthi umuntu uyabebesinde esingakanani sokuthi umuntu aza kulala umntwana ngesihluku esinje, nxa ukuthi umuntu yabungathi uyapho samfundi awumyeki ngani kulokuthi umbulale.
Ube le minyaka emingaki?
Ogwaziweyo uzelwe kolapha eminyakeni yabo 1986, lo omgwazileyo lo umabulala ngabe sisho i-age yakhe ngoka-1975.
Manje amapholisa wona athini?
Amapholisa eSouth Africa i-case isiripotiwe eSouth Africa, njalo sibe sayiripota la ku-Interpol. Njengoba sikhuluma lakathesi nje sesifake ukuthi ayingene nasemkhakasweni laseZimbabwe ukuthi abamdinge, ngoba nje sesifake ku-Interpol ukuthi laseZimbabwe akadingakale ukwenza ukuthi nxa engabe khona eZimbabwe lomlisa lo ayenelisi ukuthi abanje azochaza ukuthi sizathobani esamenza ukuthi abulale umntwana ngendlela esihlukokayo.
Yena manje ngumuntu elimaziyo na njalo kuthiwa ngubani igama lakhe?
Ujaha lo ngumuntu bekade simazi njengoba ukuthi bekusese yi-girlfriend lo boyfriend bengakamloboli bengakamthathi. Ibizo lakhe lomfana lo bathi ngumlungisi Mguni. Mlungisi Mguni bathi kibo uvela esigabeni saseBrunaberg endawo lapho avela khona. Bathi isigaba esincane ukuthi awusema emsekeleni kodwa ke bathi isigaba esincane usinqo suke Brunaberg shopping center about 8 kilometers usuke Brunaberg shopping center ibizo lakhe ngumlungisi Mguni ngibo lapha azalwa khona bathi kukomguni uyise lo mamakhe ngusekamlungisi lo nakamlungisi Mguni siyamdinga kakhulu lomlisa lo ukuthi nxa kukuthi esazi ukuthi akasuye akaziveze ukwenza ukuthi sikwazi ukuthi kwahamba njani njalo uthi kwenzakalani ngoba njengokuthi ubalekile wasuka eGoli akatholakali wathatha lamafoni akhe wachiyela abantwana bakhe lasemsebenzini wakhe la kade esebenza khona wayavalelisa wabatshela ukuthi yena namhlanje lelanga lakhe lokugcina basoze baphinde basambona futhi yingakho sithi siyamdinga kakhulu lo mlisa lo ukuthi oyabe khona oyabe sazi ukuthi lo mlisa engabe ngaphi kufanele ukuthi akasithinte.
Lo-ke ngumnumzana Difa wajaphi Bhangodube. Izisebenzi zikahulumende ebezifuna ukufola zitshengisele namuhla eHarare phezu kodaba lweholo lazo zivinjiwe ngamapholisa. Izisebenzi lezi ezenhlanganiso yeZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions zibuthene emahofisini alinhlanganiso ngenhloso yokutshengisela kodwa zithe zibona ukugcwala kwamapholisa zahle zachitheka. Umkhokheli wenhlanganiso ye-ZCPSTU, umnumzana Godwill Taderera, utshele iStudio 7 ukuthi ukuphela amandla kwedola leZimbabwe lokuqonga kwentengo yokudla lempahla ezitolo sokwenze kube lukhuni ukuphila ukubangele ukuthi bathathe inyathelo lokutshengisela ukuze uhulumende abone ukuthi impela bayadubeka. Amapholisa abikwa ehlukuluze intatheli zindaba kade ziphandle kwamahofisi alinhlanganiso. Elinye ilunga ledale lePhalamende lakweleBotswana lithi lelo lizwe lichitha isikhathi lemali ngokubuyisela emuva abeZimbabwe abangena elizweni okungekho emthethweni. Intatheli zindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHaberon kweleBotswana.
Khuluma phambi kwedale lePhalamende ngolwesihlanu umnumzana Phono Mahlodi utshele abogatsha lobabona ukungena lokuphuma kwabantu elizweni olwe-immigration ukuthi bayahlupha ngokubuyisela emuva abeZimbabwe abanela mvume yokuhlala kweleBotswana. Uthi inengi elibuyiselwa emuva liphinde liphenduke ngalanga linye.
Mina ngibona lidlalisa imali njalo liyazihlupha lithenge imota eziningi ezintsha. Liyabathwala ntambama bayaphenduka. Indaba lingakhulunisani leziphathamandla zeZimbabwe libatshele ukuthi abantu benu bayasihlupha.
Kodwa ogatsha olubona ukungena kwabantu elizweni uthi akula ngenye indlela abeZimbabwe bezaqhubeka bebuyiselwa emuva.
The repatriation of illegal immigrants is mainly meant to ensure that they don't regard Botswana as a safe haven.
Ukubabuyisela emuva kwenzelwa ukuthi sikwazi ukuthi leBotswana yilizwe elilomthetho hathi ukuthi abantu babuye bazohlala bengela mvumo. Wonke abokuza kumele babe lamaphepha. Vele abantu bathi asiyenze okweneleyo ngoba bagcwele indawo yonke.
Kube lokuhluthuka komoya kwabanye ngempela viki ngemva kokuba kuphume umfanekiso wevideo otshengisa amapholisa kweleBotswana exotshanisa abeZimbabwe ngendizamtshina. AbeZimbabwe laba babikwa kade bengela amaphepha abanikeza imvumo yokuhlala eBotswana. Intatheli zindaba elodumo umnumzana Hopewell Chinono uchothozele linyathela esithi umongameli uMokgweetsi Masisi ulolunya ngokubamba ebuyisela abeZimbabwe emuva yena esazi isimo ababhekane laso ekhaya. Uthi konke lokhu kwenzakala ngesikhathi uMasisi esithi ungumngani lomongameli Emmerson Mnangagwa. Kodwa abanye abeZimbabwe kweleBotswana bafana lomnumzana Mkhululi Moyo bathi ubudlelwano bukaMasisi loMnangagwa abo ngeke bumise ukubuyiselwa emuva kwabantu.
Lokhana kobungane ibhizinisi yabo bengithu akusho ukuthi bona nxa bengabangane thina sesingahlala kuhle elizweni. ngoba umthetho wababa bekufakile elizweni labo utsho khona okakutshona. So thina singagijinyiswa sidiphothwe kube luthuli akula ndaba. Kanti njalo asozibe kwazi ukuthi mhlawumbe kulokhu khulunyiswana obukhulumisana boyi-two ababekwenza yabo. Thina sisingahlupheka ngakho mhlawumbe sizivuze ngakho ukuthi kanti manje ubungani bangkhona buhamba njani thina ngapha sigijinyiswa. Kanti hayi no, la ingalo uyabekwazi ukuthi kunokwenzakala.
UMandla Moyo oweZimbabwe ohlala eHabron uthi ngabe leBotswana liyazama ukuncedisa abangenwa ngekho emthethweni ukuthi bathole amaphepha.
IBotswana udaba lwama-illegal immigrants ingalu emthethweni ingalu-addressa ngokurelaxa i-process yoku-issue ama-work and residence permits to Zimbabwe. Kodwa ukuthi sithi iBotswana ingadiphothi, ingachecki abantu ukuthi bahlezi njani okusemthethweni or what, hayi ngokokusebenzayo lapha ngumthetho country to country.
Ele Botswana lithi libuyisela emuva inkulungwane phose ezifika amachumi amathathu i-30,000 ngomnyaka abangena okungekho emthethweni bevela kwele Zimbabwe. Iningi labe Zimbabwe lithi lifuqwa isimo somnotho esilukhuni ekhaya uchapha umncele bezodinga imisebenzi kwele Botswana. Ngingumqondisi weendaba ze-Studio 7 ngisabron kwele Botswana.
Good Life Talk lamhlanje sikhangela okuphume emhlanganweni wokuthuthukisa izomnotho owenzelwe eDavos ongenwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Okwamanje ke sizwe udaba oluveza imbono kahulumende welemelika.
Inhlelo zokulima zibhekane lenkinga ezingakazi zibonakale ezigoqela ukusilela komhlabathi, amanzi, izimpi kanye lokuguquka komkhathi. Kutsho isikhonzi sikahulumende kamongameli Joe Biden esibona ngendaba zokusilela kokudla emhlabeni jikelele. Kodwa ngasikhathi sinye lesi yisikhathi esibalulekileyo kakhulu kundaba zokuthi umhlaba ube lokudla okwaneleyo. Kutsho unobhala weMelika obona ngezenotho, ezamandla kagesi kanye lezemvelo, umnumzana Jose Fernandez.
In 2021, more than 160 million people worldwide experienced acute food insecurity.
Ngomnyaka ka-2021, abantu abangu 160 million emhlabeni jikelele bahlangane lokusilela kokudla. Leli nani lakhwela ngesilinganiso se-19% nxa liqathaniswa laseminyakeni ka-2020. Udaba lwendlala soludlondlobalelo abaludaba oluphuthumayo. Umthelela wokusilela kokudla ususabalele njalo uthwalise abantu gadalala. Kutsho uFernandez.
When there is food insecurity, farmers lose their livelihoods. Parents spend hours every day trying to secure their family's next meal.
Nxa kule ndlala abalimi balahlekelwa zindlela zokuziphilisa. Abazali baqeda amahola lamahola nsuku zonke bezama ukuphandela izimuli zabo. Abantwana kabenelisi ukufunda kuhle nxa belambile. Impila kahle yabo iyaphambaniseka njalo ngendlela engalungisekiyo. Abantu abaswelayo yibo abasengozini enkulu. Indlala yenza besalele emuva kunhlelo zentuthuko lezomnotho njalo lesi simo senyusa amathuba ezimpi lokungahlaliseki. Elemelika lizimisele ukulwisana lendlala emhlabeni jikelele ngokuqeda imbangela yayo lokuphathisa labo abalambayo. Kutsho uFernandez. Okwakuqala siphakathi kwemizamo yokulungisa udubo lokuvaleka kwendlela ezihambisa ukudla endaweni ezijiyeneyo lokudingela abalambayo usizo oluphuthumayo. Kusukela ngombimbitho, elemelika seliphathise amazwe omhlaba ngokudla okuphuthumayo okungena ku-$2.6 billion. Okwesibili, sisebenza lamazwe esilobudlelwano lawo ukuqeda ukusilela kwemfundiso emhlabeni. Okwesithathu, siqhubeka siqinisa inhlelo zokulima phansi kohlelo lwe-Feed the Future. Lolu luhlelo lwemelika olujonge ukuqeda indlala emhlabeni jikelele. Okwesine, sisebenza labangane bethu abanengi abakunhlelo zemali labanye ukuze silethele uzulu ububelo ikakhulu abaswelayo kundaba zokukhwela kwentengo yezinto. Okokugcina, ukuze sifeze lo msebenzi siqhelisa imizamo yethu yokuqinisa ubudlelwano lamanye amazwe. Lolu hlelo luzaletha ndawonye amazwe ahlaselwe kakhulu yindlala kanye lalawo alekhono lokuncedisa. Lesi yisimo esiphuthumayo esihlasele uzulu. Sithinta uzulu kwezempilakahle, kwezenotho kanye lakwezomvikela. Ngamanye amazwi, yisimo esidinga ubuntu, kutsho uFernandes. Akula mntwana lapha emhlabeni omele alambe.
Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende welemelika.
Gichi waza Friday my darling. Waza Friday umsebenzi upokile. Waza Friday my sweetie. Waza Friday ilamba lingomile wena. We baba kunzima kulomhlaba. We baba nomsebenzi upokile. We baba.
Woza Friday we baba. Kuliviki kuwoza Friday silomculi womdumo kamaskandi osacathulayo osithandiwe inkosi Dlodlo, yena ohamba ngegama lokuthi mazakhelo wakhe. Uphethe indlikizane edlalade lakhe elitsha elilesihloko esithi vuka mthwakazi. Okuningi asikuzweni kuntungameli Inkomo weStudio 7 esethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lintokazi iphuma kuzimnyama ePlumtree kodwa ngokomdabu idabuka eLupane. Ngomsebenzi ikwele South Africa. Nansi ilonda imbali yayo.
Ngibingelele ngiqale ngo-2018 idlalade lakuqala bengihamba nomzala wami uJwala Wenyoni belithi lona ke kulelizwe. Leli dlalade ngelesibili. Kodwa lingela kuqala njalo ngoba sengiyiwani manje sengihamba ngingedwa ngumazakhelo kwakhe. Lithi lona vuka mthwakazi liphume ngonyaka odlulile u-2021.
Idlalade leli lilengoma ezilitshumi ezigoqela ethi emaguswini ikhuba lomnikazi ongiholayo. Kanye lendlikizane le eyisihloko sedlalade ethi vuka mthwakazi. Kulale njalo ethi osobancane.
Siyabonga bagalami.
Abangathanda ukuthenga idlalate mazakhela balithola njani?
Kwabangathanda ukungithinta ngikhona kuFacebook umazakhelo wakhe Dlodlo, and then kuWhatsApp noma ama-calls +27 74 035 7322. Idlalade lona belingakatholakali kuma-digital stores, kodwa-ke likhona lona, ngiyayidayisela lona-ke likhona. Ongabe lifuna engangithinta kulezo namba noma kuFacebook.
Abalandeli ubatshiyela wapha amazwi?
Ngithanda ukudlulisa ukubonga kakhulu kubalandeli bakamazakhelo wakhe asebethe ukufaka izandla bangixhasa. Nakulo ongakatholi ichansi yokuthi alithole leli CD, ngicela ukuthi sixhumane. Ngizothi-ke kulabo-ke ababanemicimbi, mhlawumbe ama-birthday party noma imishado noma yini, nakhona ningaxhumana nami.
Uphuma ke enkundleni umazakhelo kwakhe ngale.
Hayi, siyabonga ke Ntungameli Nkomo obuxoxa ke le ntombazana ethiwa yona umazakhelo wakhe kuhlelo Woza Friday. Silugqiba ke lapha uhlelo lolamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Enye yenhlanganiso ezicubungula ezokhetho e-Elections Resource Center ithi kuqakathekile ukuba ikhomishini eqondisa ukhetho eZimbabwe Electoral Commission iZEC yethule ugwalo lwabavoti i-voters roll ngokuphangisa phambilini kokhetho ukuze lokho kuyabe kungamanga kuhle kulungisiswe. Kulontombazana odabuka ePlumtree obeleminyaka yokuzalwa elithumi lasithoba munwemunye 19 obulewe ngomunye ujaha akade ehlala laye eHillbrow eSouth Africa. Usanelisiwe Manko Dube odabuka emangweni weJujumbe kosobhukuma Jerimana ePlumtree utholakale ebulewe endlini eflatini elithiwa The Sentinel eHillbrow. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje, igama nguChris Gande, libe lempela sonto elijukela.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.